Umuntu ufana ukudinga amaqembaza kuyaphatheka kumidlalo yezwe zemhlaba oyaqala usemthethweni ngesonto mhlazine kunyanga kaMbimbitho. Kodwa imidlalo yokuzwana amandla iqale namhla enkundleni ezijiyeneyo emadolobheni abalisayela koBulawayo, eleKhwekhwe kanye lasesigodlweni iHarare. Amaqembu alitshumi adinga ilungelo lokuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwelengilandi laseWales ngomnyaka ozayo. Afakwe kuzibaya ezimbili njalo ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amathathu azabe ehlezi phezu kwengalane, yiwo azadlulela phambili kwisigaba esilandelayo esibizwa ngokuthi Super Six. Ngemva kwemidlalo ye-Super Six amaqembu amabili azabe ephezu kwengalane emiklomelo, yiwo azathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ilunga lequla eliqoqa lemidlalo, i-Local Organizing Committee, uvuma indaba Moyo, uthi konke sekulungele ukuba umncintiswano uqale ngesonto.
Umdlalo siyoqalisa manje, konkade sikukhuluma nakho sokwenzakele bakithi, mhlokazi wakoBulawayo asibeni ngobunengi bethu sibukekela amagames ekiliki-8 akhona khonapha emzini wethu, akubhatalwa.
Amanye amazwe aphatheke kule midlalo ngagoqela ele-Ireland, ele-Netherlands, ele-Papua New Guinea, ele-United Arab Emirates kanye nele-West Indies. Akusibaya sikagroup A. Kusibaya sikagroup B kule-Afghanistan, i-Hong Kong, i-Nepal, i-Scotland kanye nele-Zimbabwe. Imidlalo yesibaya sikagroup A izaqhutshelwa esigodlweni iHarare, lapho kuzasetshenziswa inkundla ye-Harare Sports Club kanye ne-Old Hararians. Ikanti yesibaya sikagroup B izaqhutshelwa edolobheni lako Bulawayo enkundleni ye-Queen's Sports Club kanye leBulawayo Athletic Club. Amaqembu amabili azaphumelela kule midlalo azakuyanqikelana labalisayo ele-South Africa, ele-Australia, ele-New Zealand, ele-India, ele-Sri Lanka, ele-Pakistan, ele-Bangladesh kanye lele-Ngilandi ngomnyaka ozayo ngomncintiswano wezwe zomhlaba khona lekwele-Ngilandi. Yimele-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.